amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi amanye amazwe agoqela awe-Afrika laphetheya afana leMelika leBrithani esola ukunqoba kwakhe ukhetho olusanda kwedlula esithi lolu khetho aluqhutshwanga kuhle. Aza njalo ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele-CCC lisithi lifuna ukhetho lolu luqhutshwe kakutsha njalo lulawulwe zinhlanganiso ezinjenge-SADC le-African Union. Ekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe, umnumzana Joshua Malinga emathuneni awe-Heroes ekhaya eHarare namuhla, uMnangagwa uthe labo abacabanga ukuthi amanye amazwe angangenela kundawo zeZimbabwe okumbe alitshele okokwenza bayazikhohlisa.
They continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No.
Bayaqhubeka befuna ukwenza kube lodlakela elizweni ukuze basitshontshele. Siyakwala lokhu.
Amazwi kaMnangagwa asolwe isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena othi eleZimbabwe lingeke laphumelela ngaphandle kokuba lisebenzelane lamazwe ikakhulu awe-SADC.
Namhlanje umnumzana uMnangagwa sesithi Zimbabwe i-sovereign state besilwa impi yenkululeko abancediswanga ngamanye amazwe yini aku-SADC, oZambia, oMozambique, o-Angola babengasincedisi yini ukulwa ukulwela ilizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili, i-Government of National Unity ayilungiswanga yi-SADC le-African Union yini? Njalo iZimbabwe isiyo ngxenye ye-SADC le-African Union yini? Into ezikhulunywa nguMnangagwa lezi zitshengisa ukuthi i-SADC ivela ivumelani layo.
Amazwi kaMkhwananzi asekelwe isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Hayi, sesikujwayele ukuthi ubaba lo uMnangagwa angathola ithuba uyakhuluma into angazaziyo, ukhuluma into angakwaziyo lokuzenza. Akula muntu ongaziyo ukuthi iZimbabwe ililizwe elikhululekileyo. Thina njengezaphu lezibra saphathisa ekukhululeni ilizwe lethu. Likhululekile ngebizo ye ngegama ye, kodwa abantu bakithi abakhululekanga. Okwesibili, udaba lokuthi yena uthembisa ukulwisana lenkohlakalo, corruption, kuyisimanga kakhulu ngoba yena ngumuntu othintekayo kundaba eziningi ezokukhohlakala.
Kodwa ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ibandla le-ZANU PF umnumzana Thedi Ncube uvumelane loMnangagwa esithi amanye amazwe kumele azwisise lapho kuphela khona amandla awo.
Kubalulekile ukuthi siqale sinanzelele i-context ye-speech sikamongameli lapha akhulume khona ukuthi iZimbabwe is a sovereign country njalo iZimbabwe ayisoze ivumele i-interference from abanye nje abantu abangasibo beZimbabwe. Lokho umongameli bekutshela ukuthi iZimbabwe yona uhulumende wakhe uqakathekisa kakhulu inhlelo ezitshintsha impilo zabantu baseZimbabwe, inhlelo ezi-affecta abantu beZimbabwe. Yes, lilizwe eliphila lamanye amazwe kodwa kulamanye ama-problems okumele siqale siwa-priority.
UMnangagwa uchaze umuyi uMalinga njengeqhawe ebelilwela amalungelo abantu abagogekileyo. UMalinga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1945 wapha lezikhundla eziningi kubandla le-ZANU PF ezigoqela ukuba lilunga ledale laphezulu ele-Politburo. Wake waba njalo ngumeya wakoBulawayo. Ngesikhathi ebhubha ubengumcebisi kamongameli Mnangagwa kundaba zabaphila nobugoga. Ngimele i-Studio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.